Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 2 kuMfumfu 2023, nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
My position is very clear. Ukuthi ama elections la omlangagwa bazanga win ama elections ngalokho asibona ukuthi abe addressa njani thina sithi akube lokhetho olutsha.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo asedalela eParliamente kasoze ahambe eMount Hamden kusasa ngesikhathi umangameli Emmerson Mnangagwa esungula inhlelo zedaleleni.
Ilizwe alisuze libe lokhu libanjwe e-transom ngenxa yokuthi khona kulabanye abantu abafuna ukubheva engathi khona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathini labanye abantu sesidlulile entweni ezokhetho.
Abakubandla leZANU PF bathi kuyamangalisa okwenziwa libandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uthuthukisa okumangalisayo umnotho wakweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo asedalela eParliamente kasoze ehambe eMount Hamden kusasa ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esungula inhlelo zedaleleli. Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC uthi benze isinqumo lesi ngenxa yokuthi ukhetho kalikhutshwanga ngemfanelo eZimbabwe. Umkhwananzi uxoxa ngalolu daba loGibbs Dube oweStudio 7.
My position is very clear. Ukuthi ama elections la omlangagwa bazanga win ama elections ngalokho asibona ukuthi abe addressa njani thina sithi akube lokhetho olutsha olumgceke oluzatshengisa ilizwe umkhokheli abekhonjwe ngabantu ukuthi uzibani ngengisimfunayo bekhetha ngentando yabo okungela kuwethuselwa okungela kubanjwa ngamandla.
Likutshoni kolokhu ukuthi lingayi edale leParliament?
Kwamanje umnumzana omlangagwa thina asimrecognize njengo mangameli weZimbabwe ngalokho ke uzahamba yena i-addressa imduli yakhe labantu bakhe abaye bekhona bonabo kodwa imessage yabe sihambile ukuthi hhayi izindaba yeZimbabwe ayiyahlaliseki kumele ilungisiswe sikhangelele isadakhi ukuthi ingenele ilamule kube lokukhulumisana ube le-transitional government ezakwenza ukuthi kube lokhetho olusha.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa laba kubadla leZANU PF bathi kohlani liphinde ngokhetho ukuthi lungenziwa kwele Zimbabwe ukhetho selwedlule ngakho-ke selidumele edlula polina lizamani.
Thina asilali laba kucabangayo lokhu ayisiyo ntando yomuntu ukuthi ukhetho lolu lwenziwe. Ukhetho lolu kumele lwenziwe ngenxa yomthetho yeZimbabwe le mthetho yesadakhi le mpumela yama-observers ayekhona elizweni ekhuluma ukuthi hhayi ukhetho lokuhambanga kuhle kufuze kwenziwe ukhetho ngendlela eqondileyo.
Kodwa vele nxa abanye bekhangela bathi linangwenu kungazana lenzi konke okumele likwenze lathuma bani kusadakhi khona ngale njengoba-ke abantu bengabonakali baye kusadakhi khonale.
Abantu ababesiya kusadakhi akulani lokuthi babonakale. Kuqakathekileyo ukuthi bahambe imeseji ifike kukhulunyisanwe izinto zakhona zenziwe. Ayisiyo yonke into eyenziwayo emele ichaywe umphakathi. Okunye kuyenzakala esinganike sikhiwa behind the scenes kusetshenzwa impumela yakhona yeqakathekileyo nxa isiphuma ukuthi hayi kwasetshenzwa kwaphuma lalokhu okubambekayo.
Kodwa nxa sibuyela futhi kudaba lolu lokuthi alihambi edale leParliamente singathi kuzalinceda ngani khonokhu kwabamkhwanazi?
Kuzasinceda ngokuthi vele thina sithi khona ukhetho lokuhambanga kuhle. Lokhu ikutshengisa imeseji ikakhulu kumnumzana uMnangagwa ukuthi hayi wena waqilibezela asikurecognize sifuna kube lokhetho olutsha eZimbabwe. Uzabona ukuthi kuzasinceda ngani, uzabona ukuthi kuzahamba njani ngoba thina sithi hayi ukhetho vele kalenziwanga. Ubaba uMnangagwa yebo ukhona uhlezi kodwa hayi kacotshwanga ngabantu beZimbabwe okuyikho esifuna ukwenzakala ukuthi kube lokukhethwa komuntu okhethwa nguZulu jikelele weZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela iZANU PF Central Committee.
loku kuyabe utshengisa ukubhanqa babo nqa bengabona kufanele ukuthi abahamba bayenza i-swearing in bafunga ukuba ngamalunga egale le-parliament bese ufithi ke sokusiyavula leyo parliament bese besekela ukuhamba akula nto ezama imelele bona ilizwe alisuze libe lokulibanjwe e-transom ngenxa yokuthi kona kulamanye abantu abafuna ukubehava engantu akona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathini labanye abantu sesidlulile entweni ezokhetho lezokukhankasa sokufika isikhathi sokuthi ngabe kathesi sesenza into zokwakha ilizwe dinga ingqubela phambili yokuthi wonke umuntu athole amele akuthole njalo sishiye ilegacy enhle
ye kodwa ke kolide bayakhonona bathi phela vele ukhetho alikhuthwanga kuhle njalo lo mongameli bathi ukuthi asuye phela umethi ngawo esikhundleni lesi so khonokho ke ikongazani kuyahlupha kolide
babuyelani ke ukuzenza i-swearing in kuqala i-parliament nakuma-councils lapha sibabonele lapha kobulawayo umeya walapha kobulawayo owakhethwa yibo ubaba ukholda siyambona kuyagijima sikuyazama ubabhalabhala lapha ujackson wena yena sesebenza usesukile ekucabangeni ngokokhethu sekhangela ngokuthuthukisa ubulawayo okuyinto enhle esincomayo nxa umuntu esethe wangena esihlalweni akhangele ngokuthuthukisa indawo loko kwabo abasekwenza ukuthi besola kathesi umongameli anti uvela ungangale i-United Nations General Assembly lapha afike kona wemukeleka njalo wazi waphiwa le thuba lokufaka isipichi sakhe okutshengisela ukuthi kona umhlaba wonke jikelele usukuvumile ukubana umongameli weZimbabwe ngubaba uMnangagwa pho laba abaloku befuna ukuphikisa baphikisa bebi ngaphi ngoba nxa bephikisa phela kumele ngabe ukuthi abasekelwa ngaba yiwo phela o-United Nations labo-sadak lako wonke kodwa siyabona abantu bonke sebekuvuma kathesi nje lapha kwimpelaviki le edlulileyo sibonile lama-sadak ministers bephuma bethakazelela ama-elections ayenzwa lapha eZimbabwe okutshengisela kona izigaba zonke ziyaphambili ziyahamba ziyavuma sezikhayele ingqobela phambili pho laba abaloku befuna
kutshoni vele khona ukuthi nxa bengafuni ukuthi balalele umongameli lina ngokubona kwenu
ungamahlo ngandlebe nje uphela njalo kungabantu aba-selfish kakhulu ngoba ngabantu abafuna impumela ezimbili kibo kuphela ekhethweni impumela yokuqala yokuthi kona yibo abanqobileyo esibili babedlebelezele kuphela abavumi ukuthi kona kona ukhetho lulokunqoba lulokunqotshwa so abantu abanjalo angazi kona basebenzeka njani ngoba nxa usiye ekhethweni vele ungena ukwazi kona uzanqoba kumbe uzanqotshwa
umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe zikhayelele ukuthi inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi ye-Afrika i-SADC izangenela eZimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwa ngakuhle. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change elifisa ukuqhutshwa ukhetho okutsha lalo lithi lisakhulumisana labakhokheli bamazwe aphansi kwe-SADC ukuthi bangenele. Ekuhlaziyeni lolu daba sixoxe lomnumzana Stevenson Dlamini ocubungule zombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe e-National University of Science and Technology.
Ngokunazelela imithetho elawulisa i-SADC inogatsha okuthiwa yi-Troika yilo ugatsha olukhangela izinto ezihambelana lezombusazwe eziphathelane lamalunga e-SADC esingakukhangelela mhlawumbe ukuthi ingenelela njani ingangenela ngokudala ithuba lokuthi laba abangathi abazwani bathole ithuba lokukhulumisana yazi abantu abaningi bakhangele ukuthi mhlawumbe i-SADC singalisa kumbe ibutho hhatshi mina ngokunanzelelwa kwamamboni ngaze kufike lapho isigaba esingabanjekanxa ngokunanzelela indlela okukhutha ngayo ngicabangele ukuthi izaletha ukukhulumisana phakathi kwamandla aphikisayo laleli elibusayo ukuthi kube lokukhulumisana kuthole indlela yokuxazulula
imithetho ekhona ipha i-SADC amandla ukuthi ingabamba ngamandla na iZANU PF nxa engafuni.
Nathi masikhangele ngomthetho weyayo i-SADC esikhathi ngama-SADC guidelines ayinani nokuthi ubani uyafuna ndiyafuni imithetho yabo icacile bese kusiba lalokho okuvelayo ukuthi bakhangele ukuthi indlela engabe isenza kube lula kubaluleke ukuthi kuchazulule lokhu yiyiphi ngoba asiyo asikho ukubamba amandla ngazo zonke isikhathi okuchazulula ingxaki mhlawumbe singangenela kwezomnotho iphambanise mhlawumbe ifake indlela zokuthi izibambe ngamandla abangafuniki ukuqhumisana nabanye ize bakhulumisane kodwa layo iZANU PF kumele ibe ivumela nayo ukuthi yanelise ukuxoxisana namanye amabandla lawaphilisayo.
Size abe-TCC okwesikhathi eside bekhuluma ngokuthi hayi bafuna ukuthi ukhetho lube luqhutshwa kakutsha. Ukubona kuyinto engenzakala nale.
Uma silokhu sisazelela indlela kulokhu kuvela ngayo amathuba akhona ngathi ani mina kunazelela ami mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla lawo mabili kodwa ukuqala kutsha kokhetho ngathi amathuba akhona anipha angathi amathuba akhona ngathi anciphile kodwa ngathi amathuba angathi ayamela ngaba ekukhulumisaneni lokuxoxisaneni kwamabandla omabili ukuze bathole indlela yokuthi kube le ngxoxo naphambili.
Sikhangela lapho ukuthi lokhu kwake kwenzakala ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009 nxa kungaba lokukhulumisana kumbe kubunje uhulumende womanyano kungaba yinto engaphathisa na okwesikhathi eside siyaphambili njengeZimbabwe.
Ye ngathi into emqoka yokuthi xa ilizwe ibe namabandla angaphathisanayo efika esigabeni sokuthi awelelane ezintweni ezimqoka kuyamilitary intuthuko kwezempilo njengoba sakubonayo ngo-2008 ku-2009 ukuthi uhulumende onjalo waletha ukukhuphuka komnotho kodwa sile sazelela ukuthi kukhona okunene okwakuvele kukhona okungekhoyo kathesi okungafinyeza amathuba okuthi mhlawumbe ngikhuphule kodwa ukubambana vele mzama kwayo ukubambana kuyaletha ithuba ngakho-ke uhulumende wokuxoxisana wokubambisana kungaletha impucuko kwezomnotho.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ocubungule zombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe eNational University of Science and Technology ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyaziqhenya ngokuthuthuka komnotho welizwe olungiswa ngabadabuka eZimbabwe. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uMnangagwa ugida eziqhakezela ngoba umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Wethulela amazwi namuhla emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference eVictoria Falls okubuthene iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi lengcwethi ezihlaziya ezomnotho. Esipha umzekeliso walentuthuko, uMnangagwa uthe kuhulumende wakhe imigwaqo isisakhiwa izifundiswa zakuleli ngentengo ephansi kakhulu. Osekwehlukile lohulumende wayizolo athi wayeletha omanjinela bakwamanye amazwe ukuzokwenza umsebenzi munye. Wengeze esithi Notholo ubuye njalo wakhuliswa lohlelo lweintwasa abalwethulwayo kubalimi bemaphandleni kanye lendlela ezehlukeneyo zokulima ingqoloyi athi zinceda kakhulu ukulisana lendlala.
We will introduce model of agriculture, kumbuza and so on, irrigation in the country now we are with.
Sesasungula indlela zokulima ezintsha ebantwini ngohlelo lwepfumvuza. Savula ama-regression, sikhuluma kunje silengqoloyi eneleyo nenzuzo yethu esizenzela yona. Kwezokwakhiwa kufuze sikhuthaze abantwabethu ukuba ngamanjinela, basakhele imigwaqo, amadamu, njalo lokhu sikwenza loba siphakathi kwama-sanctions. Lelizwe liyakhula nxa siqathanisa lamanye kuzwekazi lomhlubulo we-sadidi.
Lokhu kufakazwe njalo ngumgcini ncebo kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube othi kusukela ngomnyaka ka-2021 eleZimbabwe selikhulile landlondlobala kwezomnotho njalo lokhu kusazoqhubeka.
The economy remains on a positive growth trajectory. Has recorded a GDP growth rate of 8.5%.
Umnotho wethu usaqhubeka ukukhula ngendlela encomekayo. Ngomnyaka ka-2021 sakhula nge-8.5%, saya ku-6.5% kumnyaka ophelileyo. uphenyo luthi ilizwe leli likhula kakhulu emhlubulweni weAfrika lakuzwekazi lonke njalo impawu zikhombisa ukuba sizakhula njalo nge 5.3% ekupheleni komnyaka lo.
Uncube uthi lokhu kudalwa inzuzo yezomnotho wakuleli egoqela ukwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye ezokwethekelela ilizwe kumbe itourism kanye lozokulima. Kodwa ingcwethi ecubungula ngezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions uyakuphikisa lokhu.
Ubufakazi busesikhwameni semali kazulu. Uma singena ezitolo ukudla akuthengeki emakhaya. Ontanga bachubechona bepota pota ula msebenzi. Imali yetu yona ama bond iyathephuka. Pinde izibhedlela azila mithi izigulwane ziyabhubha ngenxa yokusile kwemithi. Imigwaqo ibhilizekile akula manzi empompini izitimela akusela emadolobheni akula mabhasi.
Kumhlangano munye unkosikazi Rosemary Mpofu oyisiphathamandla senhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe wethule ukudana ngezinga izizalwane zakuleli ezingasathembi ngayo uhulumende wazo esithi ngokwenzeka nyakenye akusela ogcina imali ebhanga uthi ingqobe isikunkokheli ukuze lokhu kulungiswe.
They tell you what happened in 2008 which we are all aware of, not once but again in 2018-2019.
Baya kutshela ngokwenzeka ngo-2008 lathi esikwaziyo kwaphinda njalo ngonyaka ka-2018-19. Kwenzakalani kwabempentsheni? Ngikhuluma ngabazali bethu. Kodwa ukuba sisaqhubeka singakukhonzi lokhu kulungise kasiyindawo njengelizwe.
Umnumzana George Kubamathanga umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngezimali olwe-Finance Economic Development and Investment Promotion utshele umnangagwa ukuba ingcwethi lezi izolo zethule ukuba ilizwe leli ukuze likhule kwezomnotho kufuze liqale ukusebenzisa imali yakuleli i-bond note. Uthi zikhuthaza njalo ukuba uhulumende alwisane lokuthengiswa kwemali ngokungekho emthethweni. Emaphethelweni omhlangano lokusasa kukhangelelwe njalo ukuba kuphunywe le ndlela ilizwe leli elingathola inzuzo kulabo abathengisa ngokungekho emthethweni okugoqela otshekesha. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Force ngingunokuthaba Dlamini.
Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezimbili ezalungisa amajekiseni okwenqabela igcikwane le-COVID-19 sezithole isicoco se-Nobel Prize in Medicine. Abathole isicoco lesi ngosikhucamfundo Kathleen Carrico ose-Sagan University losikhucamfundo Drew Wiseman owe-University of Pennsylvania. Ababili laba balungisa ngesiphangiphangi amajekiseni okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu kubikwa abezindaba abe-Reuters. Owayengumongameli wakwele-Melika umnumzana Donald Trump ubesemthethandaba namuhla e-New York lapho abhekane khona lamacala okuqamba amanga ngesisindo sempahla alayo ukwenzela ukuthola izikwelede emabhanga. UTrump uthi ubesemthethandaba ngoba ufuna ukulungisa igama lakhe elingcoliswa ngabantu. Uthethise umtshutshisi omkhulu we-New York unkosazana Leticia James esithi usetshenziswa libandla lama-Democrats. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso enceda abantu abalomkhuhlane wezithuthwane isilenhlelo ezimbalwa eziphathelane lokufundisa abezempilakahle kanye lozulu ngomkhuhlane lo. Kubika uMark Peter Ntambe.
I-Epilepsy Support Foundation of Zimbabwe ithi iqhuba inhlelo ezitshetsheneyo ngoba abantu abaningi bengawazi kakuhle umkhuhlane wezithuthwane obangelwa yikungami kahle kwemizwa, amathumba lokunye. Unkosikazi Nandi Mpofu kunhlanganiso le uthi kumele abantu babekwazi ukuba umkhuhlane lo ubangelwa yini ukube bewuzwisise.
Ngoba kuke kwaba lenye indaba esike sayihambela uteacher engafuni ukuthi ethi yena akakwanisi ukuthi afundise umntwana ole zithuthwane eklasini yakhe, okwenza ukuthi umzali wathisa umntwana wesikolo.
Umnumzana Tawurai Kadzuitu, umqondisi we-Epilepsy Alliance Africa esebenzelana le-Epilepsy Support Foundation Zimbabwe, uthi kulabanye-ke abacabanga ukuthi umuntu olomkhuhlane wezithuthwane waloya, uthi okwamanje bafundisa uzulu ngalesi sifo.
We want to say to people in general, epilepsy is not caused by witchcraft, but it's a chronic condition caused by
something.
Uthi sebelenhlelo ezimbalwa ezokufundisana lozulu ngesifo lesi sezithuthwane.
We have changed 200 village health workers in Simba district where we capacity developed.
Kunje sesafundisa ama village health workers abangu 200 kuZimba.
Unkosikazi Isabel Maphosa, olulwazi phezu kwesifo sezithuthwane njalo ephila naso, uthi lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kuzafundisa uzulu ukukhangela izibonakaliso ezithile ezikhomba ukuba umuntu ulesifo lesi kumbe hatshi.
Maybe umuntu uyawa, or maybe uba kulena abayithi yi-silent seizure, ukuthi umuntu uyakwanisa ukureacta in a way ukuthi ayisazwa, uyakwanisa ukuthi labe likhuluma kunje khona ungizwe sengikhuluma ngenye into ongayizwisisiko, umphoma ukumbona zuma mphakamisa isigoko ngihamba.
Uthi isimo sezithuthwane siyabili
le okuthiwa i-convulsion eyokuwa, umuntu eqalisa ukuphuma igwebu, omunye ngabachemayo, abanye ngabayenza iphu, omunye ngophumba ukuba le-convulsion nje ephuma igwebu. Besoshuwa lo munye umuntu yokuthi uyakwanisa ukuphumba ukuthi engxenye ngiyapheka ngisesitofini, uphumba ukulala uwasengi, maybe sekunamathini esitofini.
Unkosikazi Charity Nemakonde, olomntwana olezithuthwane, uthi abantu abaningi ngabawuzwisisa umkhuhlane lo.
Lokho kutholakala ngoba basesekhona vele bangakaboni, bangakakuyamukelizisa.
Uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu olesimo lesi alandele akutshelwa ngabezempilakahle.
Awo uthi i-medication yabo singayekeli uhamba labo kuma-review, udokotela singakuyekeli, siqhubeke sibahambise sibanike imithi yabo ngokufanele. Umuntu angatholi i-medication yakhe kumbe umuntu ukuthi ngine-medication yakhe ifana anti khathi okuthenga ngenxa isindishwane zabona umuntu kumakade nathi ekubenza ntamba umuntu sekasukunetisa ntamba nokuthi mazuke ingozi kakhulu ukuba
abe-Epilepsy Support Foundation eZimbabwe bathi bakhankasa ukuba imithi edingakalayo itholakale endaweni eseduzane lozulu noma lingazakali ngokugcweleyo. Inani labantu abalesimo sezithuthwane kwele Zimbabwe kubikwa ukuba bafika phose ingxenye yesigidi 500,000. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abezindaba abeRichards bathi lokhu kudingwa abadilikelwe ngumgodi weBay Horse Mine eChakari, lapho okubhubhe abalitshumi lantathu 13. Abaphathi ntambo bakahulumende bathi bazama ngamandla wonke phansi kohlangothi lwe-Civil Protection Unit ukuhlenga abasemgodini lo. Izihlobo labangane balindile phandle komgodi lo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulakho ukuba abanye abasemgodini lo sebechabalele.
Inkinga ukuthi nxa sikhuluma ngama small scale miners, omachekechela bana makorokoza, kakula qiniso ukuthi bangaki. Umgodi wakhona kawaziwa ukuthi mubi kumbe muhle kanjani. Yikho kuzahlupha ukuthi nxa vele ulohulumende ovele ungakhona iqiniso. So kuyadingakala ukuthi kube lama experts e-mining abavele besazi ukuthi umgodi wakhona wawumi njani. Kodwa nje inkinga kathesi ukuthi nxa wadilekela kulabantu abaphakathi, sokufanele kudingwe abantu abakwaziyo ukuthi babakhiphe nxa besaphila.
Abe ubona zani-ke eZimbabwe bakhona abakwaziyo abalolwazi lokuthi kumele kubanjwe njani khonokho?
Asimiye sithi bakhona, kodwa abasoze baswelakale kakhulu ngoba kule migodi emikhulu, onke imine oZimplus zaboWange, kutshuthi kula bantu abavele bekhonani. Kodwa ngikhulu bazadonda ngoba lapha sikhuluma ngamakorokoza, ukuthi kahle bekhathana okunganani ayinto yakhona iyahlupha sokudingakala vele ngenxa abantu abavele South Africa abangathi bele-experience yokukhipha abantu emgodini.
Ye, ukutsheketha khonokho abakwenzayo singathi kukhanya ngazani kuyamemetheka kwele Zimbabwe, ukuze kungenzakali into ezinje kumele kwenziweni?
Into ekhona ukuthi uhulumende wethu kwaba liphutha ukuthi wanika omatshekitsha ibizo elihle lithiwa khona ngama-small scale miners, hhayi laba ngamatshekitsha ngamagorogoza. Akufanelanga kwenzakale khathesi ku-21st century ukuthi kula bantu abangena emgodini bedonsana ngezintambo bethwala imigcomo bengela safety. Umthetho wakhona vele awusho ube khona ukuthi akufanelanga kuye la bantu abembayo emigodini engenamaphepha engenama-license. Lapha sikhuluma ngohulumente ovele ejayele izinto zobudlwangudlwangu. Yikho khathesi sokusula abantu abajabalehleka. Asazi ukuthi kule migodi eminenginengi mfowethu oyitshele khona kusifa abantu lapha nje kubele ingozi ukuthi bavaningi kakhulu.
Nxa sesigangela-ke siyabona izihlobo labangani bamile phandle komgodi wonalowo bemele ukuthi ngxa kungaba lobobelo nje abanye bephume khonapho. Kuthi ubona zani wena baphuma yini kumbe lapha sokulobuzima la?
Sokulobuzima ngoba vele phela nxa sikhuluma ngemgodi e-official kuyabe kulama-safety equipment phakathi, kulama-breathing apparatus la kunekho khona laba abembayo nje omatshekitsha lapha amagorogoza vele bangena emgodini engela lutho. Angikholi ukuthi kungabe kuyinhlanhla sibili nxa besaphila, kodwa phela ngaye uhulumende ngukhulumente osisiseka ngavele sowagijigijima kudala wangenisa abantu abakwaziyo ngapha kugejwa amakhathapilela wegeja ekhepha ngolunye uhlangothi. Kodwa vele ambona ukuthi lapha sekumele abantu sebemele akula lutho ozasukakala lapho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 eseHarare. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokubingelelana.
Salibonani, salibonani emsakazeni, salibonani igama uJosephine Siziba. Okwamanje ngikhuluma ngeSouth Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikoBulawayo, amagama azo. Ngithanda ukubingelela oqala uPrudence Mkhwebu, ubuye uMbalenhle Mkhwebu, sokusizisi leThemba Mkhwebu, uZumuzwethu Mkhwebu. Ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngithanda ukubabingelela kakhulu. Ngibingelele lezihlobo zami ngezindawo ngezindawo. Ngibingelele udadewethu osesiganda obizwa kuthiwa nguNaphilelani. Ngizobingelela usisi wami omncane ohlala koBulawayo eNkulumane kosesibile, igama lakhe engusuku oluhle ubizwa ngokuthi nguNakhuluza. Ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa nguLunga. Into esendingelela lani basakazi,
salibonani kustudio 7, igama lami nguNobuhle Ngwenya odumenge likamasithela. Ngiyabingelela abazali bami eBhinga, ukhulu Ngwenya logogo kaMhlengi. Ngibingelele abafowethu uBeke, uDudu, uTwa, uMboni, uMelu noCina Thunjana uLubelihle. Bese ngibingelela izingane zami uNobukhosi Londodana, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba. Banengi bona Nkosi yami. Nonkosi, noSiya, loMelokuhle, loSimisimi, loSindiso, uFarayi, umama kaFarayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
Kustudio 7 linjani balaleli? Hayi, obulisayo nje uNcube. Umfana kagogo obulise lapha eSouth Africa. Ake ngisathanda ukubulisa i-Olet Dami kwele nsuza le esidlakala. Hayi, ithi impilo yephambili khona ngapho.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayezo yenu. Live Talk namuhla sixoxa ngokungenziwa ngamabandla aphikisayo ukuze kulungiswe ezokhetho kwele Zimbabwe kulandela olwaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka athi kalwenziwanga ngemfanelo.
Silu, kuba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.